Imali ehlelwa lapho kusenziwa uluhlu lokusetshenziswa kwemali i-budget enikwa ugatsha lwezempilakahle ibhekana lomlando wokunakekela iningi labesifazana abayabe bedlanguliwe labo abayabe bezithwele ngenxa yalesi sehlakalo abalimala ngenxa yokutshaywa kanye lalabo abazitholayo bengasaphili kuhle engqondweni ngenxa yodlakela. Ugatsha lwezempilakahle luvele luphethe ingqamu ngasebukhalini bayo ngenxa yokukhonona kwezisebenzi ngenxa yeholo elincane osokwenze kwabanzima ukuthi abagulayo bathole uncedo olwaneleyo. Olunye njalo uhlupho olubhekana lelizwe ngenxa yodlakela yisikhathi sokusebenza esilahleka ngenxa yabantu abaqeda isikhathi belimele kumbe benakekela labo abayabe belinyazwe ukudlakela lwezindlini. Phezu kwakho konke lokhu, udlakela ezindlini ikakhulu kwabesifazana soluvezwe njengesinye isizathu esenza abesifazana ikakhulu abendileyo baqhubeke bethelelwa igcikwane lengculaza. Unkosikazi Major Jamela osebenza labesifazana uthi kujwayelekile ukuthi nxa kukhulunywa ngodlakela kugcatshangwe ukuthi ludaba lwabomama kodwa ilizwe lihlezi libhadalela udubo lolu kundleko zempilakahle. Ethi isilinganiso semali esetshenziswa ekuqedeni umkhuhlane wengculaza singehle nxa kungaqedwa udlakela kwabesifazana ngoba lokhu kuhamba ndawonye.
Into le it's still on the ground. That's why lati we really tried to raise our heads up high. Sesikhuluma ngakho ukuthi bantu khangelani nezinye izinto that are spreading. One of ama key pillars, because you find ukuthi abanye they ask ukuthi culture has always been there. Then, but we are talking of this HIV era, and you find ukuthi culture also plays a role. It interlinks culture, gender, and HIV.
Unkosikazi Tshepiso Nkomo ungumongikazi uthi inengi imali esebenza ekwelapheni abesifazana abaza beqamukile begula emzimbeni lasengqondweni ngenxa yodlakela. Imali le uthi igoqela njalo esebenza kumantombazana azithwalayo agcine ekhupha izisu okungekho emthethweni ngemva kokudlwangulwa aze ezibhedlela sokusele udokoza nje okudinga imali eningi ukuthi elathwe.
Domestic violence iyikhosti kakhulu to i-government yethu ngenxa yokuthi kuyabe kungalama ama-budget okuthiwa lawa ngabo mama abatshayiwayo ezindlini. Kusogcina sokuthathwa-ke izimali omuthi nga ziyadevelophe ilizwe leli zifake-ke ku-health system. But esikhathini uzafica ukuthi even imali e-allocatwa to i-Ministry of Health vele kayikwani. Silabantu abalama-cancer, HIV and AIDS, abasifica ukuthi bayadla kubhajethi e-health.
Umnumzana Jafet Mloyi oyisakhamuzi uthi nxa kuqhubeka kukhulunywa ngodaba lodlakela ezindlini njengodubo lwabomama kuzaba nzima ukuthi kuthathwe amanyathelo akhanyayo ukulwisana lalimvukuzane, kodwa kudingeka ukuthi uhulumende akhangele udlakela njengodaba olulendleko eziningi ikakhulu ezikhama uhulumende ovele engelamali. Kungakho ethi kuqakathekile ukuthi abesifazana banikwe amathuba azabancedisa ukuthi bazimele bathathe izinqumo ngempilo zabo.
I-domestic violence udlakela ezindlini ngibona ngathi ngama-experiences esengike ngaba lawo mina is practical ukuthi kuyabangela ukubana kube lobuyanga obukhulu elizweni. Kutholakala ukuthi ekulweni kubaba nomama ngekhaya kusuka kungenela into eziningi njakho lokho these days la massive society. So omama abaningi sebafunda imithetho yabo and le domestic violence act le yaba khona.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Sipho Ngwenya uthi ezikhathini eziningi ukusetshenziswa kwemikhuba kanye lamasiko akudala kuthwalisa nzima abesifazana. Uqhubeke esithi iningi labesifazana elizithola libhekane lodlakela ngeliswelayo, okutsho ukuthi lalapho selisiya ezibhedlela kuba ngumthwalo kahulumende.
Indaba yodlakela ezindlini ngemakhaya okuthiwa yi-domestic violence luyadula engathi ludulela isizwe kakhulu, ngoba izibhedlela zithwala nzima ngokwelapha abantu omama labo baba babe betshayiwe belinyezelwe abanye bebetshile lezinto ezinjalo. Kanti njalo luyalimaza kakhulu ngoba abantu bangalwa baxabene kuba nzima kwesikhathi ukuthi baphinde bakhulumisane kuhle.
Ilanga le-International Women's Day linanzwa kusasa mhla ka-8 Mbimbitho emhlabeni jikelele phansi kwendikimba ethi Pledge for Parity, okuyinkuthazo emuntwini wonke ukuthi azimisele ukuba ingxenye yokulwela ukulinganiswa kwamathuba abesifazana kunhlangothi zonke zokukhokhela kanye lokuhlonipha imibono yabo. Abezempilakahle bahlezi bekhuthaza ukuthi ukuphathiswa kwabesifazana ukuthatha izinqumo ngempilakahle yabo kanye lemuli zabo kulakho ukwehlisa inani labantu elizithola ezibhedlela lidinga uncedo. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.